sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine emhla ka 7 Mabasa 2022 ngiphethe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
bathi uyafisa wena indoda yakulesiba ngoba izidele zayike zithenge ezilana ama microwave wonke lawa la wathenga ngayo anaba nje ukuthi vele lokhuphiwa abelungu ukuthi into ezilapha zonke sizithiwa abelungu esibasebenzela baqeda lapho baphuma la ephandle bathi sicela i-R300 abe mbanikeza leyo 50 rand bayithatha ngemva kokuyithatha babentshela ukuthi hhayi sisizabona ukuthi sizamenza njani lo futhi anti ulowo le Jamani ngabe ngithi uye lo rirast kwase kwaba yuhamba wathi vele ngamgcina khona uba mncane wamuhambile epolice wamcheck-a amaphoyisa afika amtshela ukuthi umuntu onjani usendaweni ngamtshisa
kulesi zalwane seZimbabwe esibulewe ngokukhandwa ngamatshe ngemva kwalokho satshiswa izizalwane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni.
So kuzaba isikhathi esiningi imobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke kulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma WhatsApp groups.
Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi usungule umkhankaso wokukhuthaza abatsha ukuthi babhalisele ukuvota ngoba abanye abaphathi bezinkonzo abakhulumi ngakho besithi yikuphatheka kwezombusazwe.
Nxa sikhangela ithemi leyo nje sibona kungela kufunda okwenzekeleyo ngani ngoba ababalisi babaphuzile ukuvula izikolo besakhulumisana lo hulumende ngenxa yeholo labo eliphansi. Futhi sekunjalo uhulumende wasethathelini inyathelo lokwethusela ababalisi ngendlela ezehlukeneyo. Lokhu yikho okwenze ababalisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle.
Izikolo zivaliwe lamhla kugqitshwa ithemu yakuqala kodwa ababalisi bekhonona ngokuthi abafundi basemuva kakhulu ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulesi zalwane seZimbabwe esibulewe ngokukhandwa ngamatshe ngemva kwalokho satshiswa izizalwane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni izolo ebusuku elokitshini le-Deep Sploot eJohannesburg kwele South Africa. Uthuso Kumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umkamuye unkosazana nomsathuma utshele Studio 7 ukuthi yena lo mkakhe umnumzana Elvis Nyati bebesigwejisele kumakhelwane bebuka imidlalo yokulingisa kumabona kude. Besahleli bazoyixuku lezalwane zakwele South Africa ebeligijimisa abantu bokuza phandle obekuthiwa baselizweni ngokungekho emthethweni. Ngaleso sikhathi baphume babaleka ngokusweleka kwenhlanhla uNyati lomngane wakhe babanjwa batshaywa kwabuhlungu kusetshenziswa izigodo amatshe lensimbi besetheswa umlando ukuthi abanamapasipoti njalo bayizigebenga. Ngemva kwalokho baze laye uNyati endlini bafuza indlu yonke bethi badinga umbhobho wakhe bawuswela ngoba engenawo. Babuza ipasipoti yakhe bayiswela. Qede lapho batshaya unkosikazi wakhe bamthathela imali bahamba lo Nyati bafika bamkhanda ngamatshe bamtshisa waze wafa. Unkosazana Chuma uthi bazwa ubuhlungu obukhulu.
Bathi uyafisa wena indoda yakulesiba ngoba izidele zayike zithenge ezilana ama microwave wonke lawa la wathenga ngayo anaba nje ukuthi vele lokhuphiwa abelungu ukuthi into ezilapha zonke sizithiwa abelungu esibasebenzela baqeda lapho baphuma la ephandle bathi sicela i-R300 abe mbanikeza leyo 50 rand bayithatha ngemva kokuyithatha babentshela ukuthi hhayi sisizabona ukuthi sizamenza njani lo bhuti anti ulowo le Jamani ngabe ngithi uye lo rirast kwase kwaba yuhamba wakhe vele ngamgcina khona uba mncane wamuhambile epolice wamcheck-a amaphoyisa afika amtshela ukuthi umuntu onjani usendaweni yethu bamtshisa.
umfo wabo kamufi umnumzana kusana Ncube uthi okubazise ubuhlungu ukuthi uNyathi ubeyindoda elungileyo engayazi nakancane impilo yokuganga.
Kola wamchise ekhonza wamchise ngamathaya ngisho laphana ndini amapolisa athi amthuleza aphinda ndini bamnikela wachawaza waphela bonke bezama ukususa amathaya lanabe amapolisa bamnikela bonke bebuza statement yathi umuntu lo ephila bangamthinti.
Leso kulamalanga amabili zakhamizi ze Deep Sloot zengisela zisithi abokuza ababuyele kibo. Umphathi ndaba ogatsha lezamapolisa umnumzana Bhekicele laye ofikileyo kuleli lokithi kodwa wangayi ukuyakhulumisa imuli kaNyathi usole kakhulu ubugebe ngalobo.
We will not allow communities to take law in their hands. It's the job of the police and nobody else.
Kusenjalo isiphathamandla se-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa uConsul General Melody Chawurura uthi bethuswe kakhulu ikubulawa kukaNyathi.
As I speak, the consulate team is on the ground engaging with the host government authorities with a view to establish facts on the ground and also to find ways in which we can support them.
Imuli kaNyathi ithi isilungiselela kuyamngcwaba ekhaya kodwa isadinga usizo lwemali ngoba ubesebenza amalanga amalutshwane engelaye umasingcwabisane. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi ususungule umkhankaso wokukhuthaza abasha ukubana babhalisele ukuvota ngoba abanye abaphathi bezinkonzo bengathandi ukukhuluma ngalolu daba besithi yikuphatheka kwezombusazwe. Umqondisi walo manyano umfundisi uSenswanda uthi bazasebenza lezinye inhlanganiso ukuqhuba umkhankaso lo ezigabeni zonke zelizwe okugoqela lasezinkundleni zebulenjini. Futhi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe lazo zizaphatheka kulolu hlelo lona luzasungulwa okusemthethweni kusasa. Umfundisi Sibanda utshele osithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukholo lwesiKristu luyavumela ukuthi abantu bazikhethele inkokheli.
Le i-youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp, abasemakhaya sizabadinga ngama-SMS. So kuzaba isikhathi esiningi i-mobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa-ke kulenjini ebhukwini lobuso, laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma-WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama-numbers amaningi kakhulu, sikhangele 16 districts esifuna ukumobilize kodwa sikhangele iZimbabwe yonke ijikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe betrainwe ukuthi bemobilize abantu bazangena futhi njalo ema-church physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo sizamobilize abaningi kulenjini. Thina ngapha esikristwini yikho sometimes abafundisi abadiscourage abantu bethi hayi lokho kokurejista ukuvota ayisikho into yasebhayibhilini. Ngakho na siyakhuthaza labafundisi ukuthi bekhuthazeke izimvu zabo ukuthi konke lokho esikwenzayo kuyingxenye yethu. Siyabona ukuthi o-census lababuyayo uJesu yena ngokwakho waba le-census eyayenziwayo la ekhona njalo ukurejista ukuthi uthole i-ID kungumthetho weZimbabwe. Ikanti khona vele ukuvota siyananzelela ubabazala kaMose uJethro emkhuthaza ukuthi khetha abakhokheli ku-Exodus. Siyamnanzelela ekhuthazwa laphana ukuthi khetha abakhokheli abangakhangela abantu. Ngakho-ke ukukhetha umkhokheli kuyingxenye yethu njengamaKristu njalo kuyi-responsibility yethu.
Kahle kahle lizawuqhuba njani lo mkhankaso?
Le i-youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp, abasemakhaya sizabadinga ngama-SMS. So kuzaba isikhathi esiningi i-mobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa-ke kulenjini ebhukwini lobuso, laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma-WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama-numbers amaningi kakhulu, sikhangele 16 districts esifuna ukumobilize ukuthi asikhangele iZimbabwe yonke ijikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe betrain ukuthi bemobilize abanye bazangena futhi njalo emachurch physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo sizamobilize abanye ngekule njini. Njalo ngifuna ukugcizelela ukuthi sisebenza lezi nhlanganiso ezabe zisebenzela ehlangothini lweMashonaland leHarare. Lazo zizakhangela i-16 districts. So kuzaba le 32 districts esizabe sizicover ngalomkhankaso physical, kuthi lapho sabe sihamba sibonana nabantu. Kodwa ebulenjini sikhava iZimbabwe yonke, sikhava labanye abaku diaspora, wonke umuntu ongumyouthi sabe simfuna ukuthi arejiste njalo ayivota inkalakatha yekhampeni esizabalayo kumaKristu.
Lo umfundisi Hussein Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa econgweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Izikolo zivaliwe lamhla kugqitshwa item yakuqala, kodwa ababalisi bekhonona kakubi ngokuthi abafundi basemuva kakhulu ezifundweni zabo. Ngakho izikolo ezimbalwa sezikhulumisane labazali ukuthi abafundi ababhala imihloliso lonyaka baqhubeke befunda ngekhefu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvalwa kwezikolo kuletha imizwa ehlukeneyo phakathi kwabazali labafundi kubangelwa zindleko zokubhadalela izifundo zekhefu. Umbalisi olilunga le-Amalgamated Royal Teachers Association, uSifiso Hlabangani, uyalandisa. UNkosikazi Mthembu Sibindi, umzali olomntwana ofunda ibanga lesine kubanga eliphezulu, uthi ngendlela isimo somnotho esiyiso akubavumeli ukuthi bahambise abantwana esikolo izikolo zivaliwe.
Ngasikhangela ithemi leyo nje sibona kungela kufunda okwenzekeleyo, ngani ngoba ababalisi babaphuzile ukuvula izikolo besakhulumisana lohulumende ngenxa yeholo labo eliphansi. Futhi esekunjalo uhulumende wasethathile inyathelo lokwethusela ababalisi ngendlela ezehlukeneyo. Lokhu yikho okwenze ababalisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle, becabanga ngokwethuselwa lokhu. Abanye benikwa izincwadi ezokubaxotha imisebenzi, incwadi ezinzima ezolokwethusela phakathi. Lokhu kuba nzima ukuthi umbalisi asebenze gadalala ekubiseni imfundo yom.
UNkosikazi Maki Maseko, isakhamuzi sakoBulawayo olomntwana ofunda ibanga lesikhombisa, uthi abantwana basalele emuva okungathandabuzwayo, balesifiso sokuthi bafunde izikolo zivaliwe, kodwa kuningi osokungabavimba.
Ngendlela umkhonomo welizwe ongakhona, kunzima ukuthi sithi abantwana bahambe esikolo izikolo zivaliwe. Asisoze senelise ukuthi sibe sibagadisa ngapha ischool fees sifunakala izikolo zingakavulwa. Njalo nxa bengasoze bavale, kuyamele kubhadale futhi mbijana ukuthi bahambe kuma-holiday lesson. Kunzima, kodwa isifiso sethu sikhona ukuthi abantu bethu bafunde ngoba basemuva kakhulu ezifundweni zabo.
UNkosikazi Sukoluhle Ndlovu olilunga lenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Royal Teachers Association of Zimbabwe, uthi kunzima ukuthi basebenze kuhle besethuselwa.
Abantu bethu basalele emuva okungadingwayo ngoba kulama-grade amanye abangawafundanga. Ngakho abantu bethu siyafisa ukuthi kube khona okwenziwayo ukuthi bafunde okuningi abangakufundanga. Okunye okusizisa ubuhlungu yikuthi ababalisi isikhathi sonke nxa izikolo zivulwa kumele kube le-strike, bedlalisa isikhathi sona sadlaliseka vele.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo yehlule ngoba engaphenduli ucingo. Kodwa ngenyanga kaNhlolanja lonyaka, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo sazisa ukuthi ababalisi abavunyelwa ukufundisa ezindlini kanye lokuthi benzise izifundo ngekhefu behlawulisa abafundi ngenxa yokuthi baleholo abaliphiwa nguhulumende. Abazali abaningi baveze imizwa etshiyeneyo ngemfundo yabantwana, bethi izinga lemfundo yabantwana bonke elizweni yehlile okutshengisa obala ukuthi kukhona okumele kwenziwe ukuthi kuvuselelwe imfundo yeZimbabwe ezikolo zisithi ababhala imihloliso lonyaka kumele bafunde ngekhefu ukuze abantwana bafunde abangakufundanga. Abanye abazali bathi abasoze benelise ngoba belabanye abantwana okumele bebalungiselele ukuthi bayeqala izifundo zikalowa 6 ngesikhathi sekhefu imali zizabakhama. Imele Studio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Kulive talk lamhlanje kuhlelo asiyihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana nehlupho ababhekane lazo empilweni. Umbala olithanga usudale inkulumo edalele eParliamente lapho kungasavunyelwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, ukubana agqoke impahla ezilombalalo. Kube lokuxokozela edaleleli izolo ngesikhathi amalunga e-CCC anqobe kukhetho lwama-by-elections lapho abafike edalele House of Assembly bebophe amathayi alithanga abesifazane belezembatho ezilombala olithanga njalo. Bagcine bengena ngenkani kuleyo ndawo ngemva kokuvinjwa ngabezomvikela edalele ePhalamende. Umlawuli wedalele House of Assembly uMnumzana Jacob Mdenda utshele amalunga we-CCC ukubana engabuyi egqoke izembatho ezilombala webandla leli edalele ePhalamende. Imithetho yedalele ePhalamende ikubeka sobala ukubana amalunga lo awesilisa akhangelele ukuba igqoke amasuti kuthi abesifazane bavunyelwa ukugqoka izembatho eziveza amasiko abo. Imithetho le ayikubeki sobala ngokugqoka amathayi lezembatho ezihambelana lemibala ezisetshenziswa ngamabandla ezombusazwe. Akuvunyelwa ukubana ilunga ledalele ePhalamende ligqoke okule mifanekiso eveza ukubana umuntu usekela liphi ibandla. Kambe kutsho lokhu okwehlele amalunga e-CCC. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxa loMnumzana uCacaphulo omela inkulumane edaleni lePhalamende engowe-CCC kanye loMnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma ekubandla leZANU PF.
Ukuthatha ngaphi ukuthi abantu babavunyelwa ukugqoka amathayi ayiyelo khona kungekho ebhukwini lemithetho ePhalamende okuthiwa ngama-standing rules and orders. Yikho lapho-ke okuthiwe kuzaqala kuyekhangelwa indaba leyo ngemva kokuphikisana ngoba yena ubesithi sasa ngifuna ukubona ugqoka amathayi ayiyelo ekhuluma laba-representatives abantu njengabantwana. Kwase kucubungulwa-ke kwakhangelwa impumela yakhona ngibona ngazani bekuthe izakhulunywa namhlanje kwakhethwa abantu abazangena kukomithi leyo eza kutsho ukuthi kuzahamba njani. Ubone ngane emcikeni kwakhona kuthiwe amathayi yelo akusamelanga agqokwe ePhalamende. Okuyinto emangalisayo Gibbs, ngoba phela wena vele kumajobi yakho ithayi layo ngiyakwazi ukuthi ulethayi ebomvu kumbe i-blue kumbe eyelo kumbe emnyama. There are very few colors for amathayi, wonke adlalile somewhere kula lapho. So thina sikuthi ubona kuyinto emangalisayo kakhulu kubana kungaba lelo lingenjalo ngoba ama-rules wona athi akuvunyelwa ukugqoka impahla ezitshengisela ukusupporta iparty ethize ezile insignia lama-slogan ezitshengisela ukuba ngezeparty ethize. Ithayi e-plain tie eyiyelo kayingeni khona lapho kayigoqelwa ngama-rules lawo esikhuluma ngawo.
Ye, sizwe ke golide wakwaba edalele ePhalamende uyakwazi konke lokho ukuthi kumele abantu begqoke njani. Akungene khonapho uyamzwile lapho-ke uphule ekhuluma ngalo ludaba.
Kuhle ngoba sikhuluma nomuntu onjengomfowami uCacaphulo uzelemede econic njalo engilo officer abayibo abahamba ngezomthetho kumadali lawa awenza umthetho njalo aphindeabe yi-lawmaker engomunye walabo abalungisa imithetho edalela ePhalamende. Siyakwazi soke ukubana i-CCC iqala ehle yarejista uqala yelo waba yimisimbu yabo eyephathi so to say bahle bathi kona yelo fever yelo is everything Baba into odona isinto efanana lokudona identity ye party ye Tsotsi. So ke ukuthi kuba nzima ngabe lona bekucunwe kona ukuthi nabeku analyze bebondayi. This is one of our sort of logo now ngoba talking about the Tsotsi, you talk about the noma kuthina ikudlenda kuze ngithengisa amakhala amaningi red green yellow lalokhu lalokhu asika nje siwafake siwadizinala ngamaphathini zelozi lethu siyakugqoka nje lokho balungisayo kanye ebihweni kuyi-red kuyi-green akula ndaba lokho kodwa utsipusi specifically ufakile ukuthi uyellow ngiwabo bama ngoyellow bathi yellow everything bonke sokuyiyellow xa begqoluma bebesenzanjani so pho-ke nasengenisivuyana ute ocast out ya yisho engihambelanga kube nokuba ngidlulela kwenza ngokuthi wena uvela kwiphi iphathi kumbe kuhlangothi lokushikala kumbe ulikhiwa ngumuntu omnyama kumbe ulitoka kumbe ulihlelwa kumbe lendebeni laphana sokube abantu bezohlangana bonke besenza umsebenzi kwelizwe so pho-ke kuyini okuhlungu okuhluphayo lona bakhiphe into ehambelana nephathi yabo
phulu
isimboli ye-TBC ubuso bukanelson jamisa labo si abathathu abakhulu yiyo ilogo yethu. Ilogo yethu is not the yellow. The yellow color is not our logo. Ngumbala esilawo njengeparty. Uzathola ukuthi iMDC la ile lombala wayo obomvu. Uthole ukuthi iZANU-PF ile red, ile green, ile black, ile white. Wonke le mbala. So wena ubone ngazani ama members of parliament ezanu agqoka amatayi angumhlobo bayo. Nanga ubuzo wami sokumele bagqoka i-orange lo umthetho mboni ngazane u-speaker laye usebenzise ukusisa kwakhe kwe-TBC ngesikhathi kuvotwa wasesithi abantu babo amathayi ayiyelo kodwa iqiniso ukubana ukufananisa ithayi eyiyelo eplain le flag le-ZANU-PF kumbe lama-emblem lamalogo ngibone ngani akusiyonto ekuhambela naye ithayi mina yinje amathayi ngilawo letha ebomvu iletha eyiyelo mina bemvele ngigqoke ithayi emnyama ngisile ephalamenti the other day ithayi eyi-orange ube yipinki angilayo bani ukuthi ngeforce ngathesa ukuthi ngebopha ithayi eyipinki ngenxa yokuthi kulo muntu osecabanga ukuthi iyelo ngoba akubhalwanga khona lokho kuma-standing rules uspeaker of parliament ukusebenzisa umbono wakhe kuthiwa i-discretion kodwa la i-discretion leyo akumelanga isetshenziswe ngendlela edlulisileyo nasibone ngabe yikho okwenzekeleyo lapho
khonapho-ke golide
asihambeni ngezinto ezinatural ezingenakulumo ezingenakudinga ukuthi njengoba ngithi iZANU-PF azange isebenzise any colour ezawakhala but i-TBC have made it very clear publicly ukuthi hayi thina vele iyelo ngeyethu
siyakuza kakhulu golide kuba khonapho-ke ngamafutshane babakhulu
ngiyajabula indlela ugolide akhuluma ngayo ngeyelo konke iyelo everything ubone ngami ngizwisisile i-TBC
umnumzana ucaca phulo ngumeli wenkulumane edalela ephalamende webandla le-CCC elo mnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba mphuphuma ekubandla le-ZANU-PF bexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 uZulu wasemaphisa ngezansi emandebeleni ukhuthazwa ukubona ahletshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phansi kohlelo lwabesibhedlela semaphisa district bencedisana labasebenza kwezempilakahle kungela mphathalo abe-community health volunteers olujonge ukuba zonke izakhamizi zihlabele eli jekiseni njalo zithole ulwazi ngobhubhane lolo. Kwanastasia Ndlovu sethulela lolu daba esemabonyana ekhezi.
Inkuthazo yenziwe nguNduna Ngwenyama Fuyane lapho evula okusemthethweni isakhiwo sedale lenkundla yesigaba sakhe emaphisa emabonyane lapho achaze ukuba yena sewahlaba amajekiseni amabili okuzivikela ku-COVID-19 kunje uthi uselinde ukuhlaba elesithathu. UFuyane uthi ukhathazekile kakhulu esigabeni sakhe ngalabo abalokhe behlehlela emuva ukuba bahlabe ijekiseni elivikela ulaka lwe-COVID-19. Mathonsi wesibhedlela semaphisa district hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njengoba silomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccinations nationwide, thina indlebe zihlala ziphansi zilindele imikhankaso le micimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababesethule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto labalobuvila nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi le-COVID protocols eziyabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo, siyathaba futhi ukunxuswa la ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community kodwa sahle savunyelwa lokuthi sinike abantu ama-vaccinations.
UMatron Mathons ukhuthaza abantu ukuba bahlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
Siyacela sibili ukuthi besondela kancinyani kancinyani njalo belalele okuqakathekileyo kwabo. Siyabonga ngoba besingathembi ukuthi singafika yona u-20 kodwa hhayi abantu babuya sibili abaningi nje basibe batshaywa ngikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hhayi isikhathi sonke behambe bethwele ngoba lapho abakhona siyabe sikhona. So abaseduze bagijime babuya lawo lokho sibona bethontela kodwa siyabona ukuthi hhayi sizabadola. Besicela nxa kusenza bebelokho bekhunjuzwa besondela.
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathons uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Futhi amahayihayi abogogo siwakhanyela. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines anama-shelf life. So singayekeli ukuthi siwagijimise angagcina se-expire. Njalo sikhayelane lo mkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlula kikho, siyahlanganisa futhi lokunye. Okwanamhla kusenze sabantu asikhonana umcimbi mkhulu ule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadistrict kakhulu asingene ngomkhankaso kuphela kodwa siloko sibatshengisa ukuthi singasondeleka esibhedlela kumbe ngesuku ezibuyayo sizakulanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethusiwe Ndlovu ongomunye osebenza kungela mbadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Volunteer uthi i-COVID iphambanise kakhulu abantwana besikolo.
Community kwamfana singena kwezehealth and hygiene. Ya ncedisa abantu ekwakheni ama-toilet nabozigubhugiya for ukuthi siprevention i-COVID. I-COVID ingathi iphambanise kakhulu ikakhulu ebantwaneni bengasayi esikolo. Abantwana bengasayi esikolo kabasahloniphi, kabasakuyela ngendlela yangikhona esasiphila ngayo kakhulu. Ngathi sebesi-abuser langathi nabadala siba-abuser but bona sebesi-abuser.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-community health worker uchasisa ngomsebenzi wabo.
Mina ngi-community health worker. Kunceda abantu ngokuthi njengakhathi zesikhathi se-COVID siyasanitiza, siyakhuthaza abantu ukuthi beze ozigubhugiya, siyaweya ama-under 5, siyahambela lezigulane.
Kusanjalo lisiyatshona ilanga layizolo kubhubhe abantu ababili kuthi abaphose bafike amachumi ayisithupha 59 bahlolwe bafumana belegciwane le-COVID-19. Abantu abadlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha 26,771 bahlatshiwe okwakuqala ezweni okulethe inani lasebehlabe okwakuqala bedlula izigidi ezinhlanu 5,611,886. Ukuthi abahlale okwesibili labo sebesedlula izigidi ezintathu 3,575,108. Asebehlabe okwesithathu sebephose bafike ingxenye yesigidi 496,960. Ngimele iStudio 7 ngisemabonyane eKezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxit Jeremiah. Sithi asidibaneni ngo-after 6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lelapho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.